Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaziku 6 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho eziphathamandla zamankampani atshiyeneyo ezine. Kulandela ukuvezwa kwazo umsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Ibandla le-CCC kobulawayo lilandula imbiko ethi abakhokheli balo bafuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela ezigabeni zeMandebeleni.
Yesakubona khonoko usenzakale ukuzama uphazamisa abantu ngemihlobo. Sakunanzelela sicubungula sabona ukuthi into elethwa yiZANU-PF ukuthi abantu bengabambani.
Sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima emkhankasweni nxa kuqathaniswa leminyaka yonke ngalesi sikhathi.
Kuzaba lengozi ukuthi nxa sizabona udlamo lesabekayo, impahla zabantu zibulawa, abantu betshaywa, ingxenye futhi labantu abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khonokho, ngoba lapho kulelo dlame khona awusoze uthi ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani.
Ibandla lezaphu izolo belikhumbula owayengumholi wevuyo lezibra umnumzana Lookout Vumindaba Masuku, owabotshwa lomuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine.
Sina njengezaphu sikhumbula iqhawe indoda emadodeni uLookout ukhalisa abantu uVumindaba uMafela okwaMasuku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho eziphathamandla zamankampani amane kulandela ukuvezwa kwazo umsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Iphephandaba leHerald lithi abomnumzana Cleopas Chilolo, David Chirozwi, Mehluli Dube loFrederick Kunaka bavinjelwe inotho yabo libhanga lisacubungula lolu daba. Abantu laba baphuma emfanekisweni weAl Jazeera bexoxa ngokuthi basusa njani imali legolide elizweni, bengazi ukuthi baxoxa lentatheli zindaba, bona becabangela ukuthi ngosomabhizimusi abafuna imali le legolide.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Ibandla le-CCC kobulawayo liyalandula imbiko ethi inkokheli yalo ifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela kumbe abavela kwezinye izigaba zelizwe endaweni yalabo abavela kulezo zigaba. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa ongomunye oyibikwa ekucele labakhuthaza lokhu uyakulandula esithi abanye abalamabizo esishona bakhulela kumbe bazalelwa kobulawayo. Ibandla leli liphakathi kokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olokudinga amalunga edale lePhalamende leSenate kanye lawamakhansili. Kusetshenziswa uhlelo olutsha lokuthi izakhamizi yizo ezizikhethelayo abazancintisa kulokuthi kuqutshwe ama-primary elections njengenjayelo. Asizweni ingxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Chirotsa, yena oqala ngokuchasisa ngokhetho lwayizolo.
Inomination eyenziwa yi-Citizens Coalition for Change ilandelwa yi-validation process lapho okuba le-committee iqembu elikhangela abantu ababekhethiwe, khangela ukuthi abantu bangkhona balakho ukumela ibandla, ukumela abantu eqinisweni yini, njalo lokungena kumphakathi bekhuluma lomphakathi ngendaba zabantu ababekhethiwe. Lokhu sibona kungcono kakhulu ngoba esikhathini esiningi iprimary idinga umuntu oyisinothi, umuntu othi engathenga ukudla abe lethanka lengwebu athi bantu thathani ingwebu zananzela ukuthi izidakwa zonke zivotela nalwami umuntu. And kwesinye isikhathi nxa engumuntu ojimbe imali yamadayimani umbene nale egold esithengiswa esibone kugold mafia, kuyabe kulula ukuthi umuntu lo agole abantu abaningi abenza bakhe abantu laba bemvotele kodwa yena eyisigadi. Kukanti ke i-nomination process ne-validation process e-Student Coalition for Change iyahle itsho i-process, itsho ukuthi hhayi umuntu lo phela kulamacala awe-ground, umuntu lo nguye owayephethe i-ministry eye-state security sikhathi abantu besindebeleni bebulawa. Angithi
abanye abakhulumele Studio 7 bathi abasuthiseki ngohlelo lolo ngoba bekule ngxabangxoza, njalo kuleminye imbiko ethi ibandla le-CCC lifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona. Ungatheni ngalokho?
Sibe lo mgwazo okade ukhokhelwa ngumama uTsebiso azange sizwe kukhulunywa indaba zomhlobo sikhathi usenzwa umgwazo. Uze zabona laba ababhale ecabangela ukuthi ngabe-CIO besithi uSiven Chirodza labanye bakhe ngamachona avele eHarare. USiven Chirodza uzalele eMidlands. USiven Chirodza lo ukhulele koBulawayo, wafunda ubabhemi lo amkela uThemba lo amkela lo umhlophogazi kugrade 1 efundiswa nguMrs Ndlovu, wakhula koBulawayo yena lo uSiven yena engumntakamasengwayo uMasithole. Ithi abantu abanjengabo Siven balelungelo elokuthi bancintise koBulawayo. Sike sakubona khonokho kusenzakale ukuzama ukuphazamisa abantu ngemihlobo, sakunanzelela sikucubungula sabona ukuthi yinto elethwa yizanu PF ukuthi abantu bengabambani. Esikhuthaza ukuthi kungabi lokubandlululana kwemihlobo ngoba ubandlululo alukho emthethweni, njalo ngeke sanqoba izanu PF nxa silenketabechabe. Namhlanje nxa singatshelwa ukuthi uthi noDimba useyikandidate ungena emakhokhova, hayi lokho singamlwisa sibili yena lo uthi noDimba. Kodwa umuntu okhulele lapha koBulawayo, ofunde lapha koBulawayo, olendlu lapho koBulawayo, osebenza lapha koBulawayo, olezihlobo lapha koBulawayo, olempilo yakhe yonke lapha koBulawayo, ngeke sambandulula leyo muntu sithi lichona ngoba umthetho awuvumi.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli sebandla lesi koBulawayo, obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Bakhona njalo abasola uluhlu lwabazamela ibandla lezanu PF esigabeni sakoBulawayo besithi amagama akhona akhomba ukuba iningi labo ngabavela kwezinye izigaba ezingayisizo zemaNdebeleni. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine ukuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima nxa kuqhathaniswa leminyaka yonke kusiba lokhetho ngalesi sikhathi. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sikuxokozela kuluthuli abamabandla bematasa indawana zonke zelizwe. Kodwa lumnyaka amabandla ingkhona edinga abazawamela kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani amalungiselelo okhetho lwalumnyaka.
Mase sinanzelela esingathi thina ngamalungiselelo alolu khetho. Okokuqala esikunanzelelayo, siyabona kube lokuqinakunywa kwezigaba lokuthiwa i-delimitation. Kulabantu abakhanya bengakwazi lokuthi khathi esivele baminga. So khonokho kodwa nxa sikhangela ukulungiselwa kokhetho kuluhlupho. Yebo kambe siyezwa bekhuluma bezekhi bathi abantu yikho bezaphuma bebatshengisa kuhle, kodwa sesithi thina kwezindawo sokuphuziwe kakhulu nxa ungakhangela even endaweni zemakhaya, sibona ngathi kuzahlupha ngoba kuba lo mango omude abantu okufanele bawuhambe. Bese sinanzelela futhi ukuthi indaba zokulungisisa ama esingathi na ama reforms electoral act kunenge wakhulunywayo phose kudlula ukhetho olwedlula ka 2018 uzofika lamhlanje akulanto esiyenziwe khonapho so khona ukuthi kube leso simo kulohlupho futhi ngendlela kuyasitshengisa ukuthi ukhetho lolulohamba ngendlela ezingaphosa zihlukulumeze abanye abantu siqhubeke futhi bese sikhangela leminye imithetho ephambili ndozokhetho umthetho nalo ukuthi nxa abezombangazwe amabandla atshiyeneyo beza kwenza imihlangano kumbe beza kwenza amarali sokufanele ukuthi bayebike emapholiseni amapholisa abavumele khona kokodwa vele sokuluhlupho ngoba sokukhipha amalungelo abantu nokukhuleka kwabantu ukuthi bafinyelele abantu bebagqugquzela ukuthi balandele iphathi yabo ngezinye indlela abapandla la aphikisayo yale problem kuleyo wing ngoba abeZANU-PF sibonisa bale mhlangano iganga lonke asikaze sizwe ukuthiwa ibandla leZANU-PF kulomhlangano wabomisiweyo kodwa sesizwekane ngumiswa le imhlangano ya amabandla ebandla eliphikisayo khona kuyi problem qhubeke futhi bese sikhala lo dlame esilinanzeleleyo ngesikhathi kusiba lama-by-election la adlulileyo khona kuyasitshengisa ukuthi laphe siyakhona kunzima ungabona kusiba lo dlame lunjiyana kubulawa imota zabantu kulinyazwa abantu abebandla eliphikisayo le-CCC betshaywa ngabantu bebandla elibusayo leZANU-PF kuyasitshengisa ukuthi uhlupho silalo ukuthi i-harmonize election leyi awusoze sibilungene uchelezi into ezahamba kuhle kuzaba le ngozi yokuthi enxa sabona udlamo lesabekayo impahla zabantu zibulawa abantu betshaywa ingxefu labantu abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khona oko ngoba lapho kulo dlame khona awusoze uthi ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani
ngokubona kwakho amabandla aphikisayo abemele angene na kukhetho lolu njengoba sisizwa kuthiwa akulungiswanga lokho kuthiwa ngama-electoral reform
akulanto esingenziwa abantu bakhathele badiniwe i-election abantu sebeyikhangele ukuthi akuye ku-election abantu bazame ukuthi baguqule ezombusazwe lapha eZimbabwe ke ukuthi leli bandla libusileyo waliminyaka yonke phose ngo-42 kusiya ku-43 leZANU-PF laloke limeceleni kungene abanye abangaphatha ilizwe leli ngendlela etshiyene engcono ngokunjalo abantu election bayifuna sokusiba ingozi-ke ukuthi nxa abantu bedinga ukuthi kuyo ekhethweni kube lo muntu ongabe abathungameli balawo maqembu ama-political parties aphikisayo bengathi abasangene ekhethweni engxenye sokungaba lokungazwisisani lalaba bantu ababasekelayo so ngokunjalo sokufanele kube le ndlela eyokuthi amabandla la aphikisayo wonke aphume le ndlela ukuthi abahambe ekhethweni kodwa kuqathekile nxa sebehambele baye ekhethweni babe leshiyo ukuthi nxa abantu sebethe batshaya amavoti abo bafaka emabhokisini laphana babe le ndlela ehlampe yokubana beluse lawo mavoti babe leqiniso lokuthi akula muntu oganga ngawo babe leqiniso lokuthi ibandla elibusela iZANU-PF alingena ngeneli khona phana emabhokisini alowo khetho babe leqiniso ukuthi kuyabalwa kuze kuphutshe impumelelo eza kuphuma nxa ikhomba ukuthi kule opposition ethili isiphumelele babe leqiniso futhi ukuthi khona okuyenzakala ukuthi amandla anikwa be-opposition kodwa ukuthi ungene ekhethweni abantu bafuna ukungena ekhethweni kufanele kungenwe kodwa sofanele kube lokuhlakanipha lobuciko obuphekameyo ukuthi badefenda njani ivoti yabo
Hello-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Ibandla leZaphu izolo belikhumbula owayengumholi wevuyo leZipra umnumzana Lookout Vumindaba Masuku wabotshwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine lanxa wayesekhululwe ngumthethwandaba. Ugeina Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sebandla leZaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina njengeZaphu sikhumbula iqhawe indoda emadodeni uLookout ukhalisa abantu uvume indaba uMafela okwamasuku kwaze kwafika isikhathi lapho uGeneral Peter Walls waphuma mgceke wathi yena engathola ibutho leZipra lelakhe uzathatha iAfrica from Cape to Cairo. Lokho kuyikuncoma ubukhali obebutho leZipra. So sikhumbula indoda sibili eyazimisela ukukhulula ilizwe.
Ekutshoneni kukaMasuku wayele minyaka engamachumi amane lasithupha ngo-1986. Kwahamba njani okwaze kwabangela ukufa kwakhe esasemutsha?
Sibuhlungu ngoba uLookout ufe esezandleni zalabo alwa labo ukuthi akhulule ilizwe. uLookout ufe engumuntu obebotshelwe icala angalenzanga lamankantolo i-court yamkhulula abamthatha bamphosa ejele waze wafa ebotshwe ngamanketane. Abambophayo abambulalayo yibo laba ababusayo khathesi. Siyakubona-ke simkhumbulula uCout ukuthi akuphelelanga kuye, ingakho-ke namhlanje uJob Sikhali usejele, ingakho-ke namhlanje namuhla ngikhuluma kunje kungolwesithathu u-Andrew Ndlovu, omunye obe ngumsekeli kaLookout empini, onguye usecretary we-national security yezapho khathesi, bamthethe izolo ebusuku ekobulawayo bayamfaka ejele. Usendleleni khathesi, ngikhuluma nje esiyaharare. Labanye abe-MRP labasejele, kuyatshengisela-ke khona ukuthi laba bathakathi ababulalisa uLookout basabhizi ngakho bayakwenza namhlanje. Simkhumbula nje, sinanza njalo ukuthi akukho sokutshintshile. Bonke laba bade besebenza loRobert Mugabe besona elizweni basaqhubeka ngakho.
Alo-ke ngumnumzana Msongelwane Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uza kuba ekobulawayo emcimbini wabesifazane abenza ezamabhizimusi owe-On Concord Young Women in Business Global, abaza kuba begcotshwa ngokuqeda izifundo zabo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha awe-CID amabili u-Edward David Madowaya lo Charlotte Darisai Munetsi babuchiwe eHarare izolo ngemva kokuntshontsha imali engamadola eMelika adlula inkulungwane ezilikhulu US$160,000 abayithola becwayisisa udaba lokuntshontshwa kwemali le. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli.
Salibonani basakazi bakastudio 7, ngalinjani lonke? Hhayi, lokhulumayo nguNcuku esigabeni seliBhali. Badala bami bahlali beZimbabwe lonke jikelele, iZimbabwe yonke jikelele abahlali bakhona. Ya, ngingake ngicebise kancane. Uyazi ukuthi okuyidonki kungasutha, ngawuthi uyakunqanda kuyagijima lapho ukuze kuthi bhu 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 phakamisa umsila kubaleka. Okuyidonki ngasukusa, into eyenziwe yizanu, yinto enjengayena lengiyitshoyo. Izanu isisuthi umnotho wonke olapho eZimbabwe, isilitshengisela abahlali beZimbabwe ukuthi lizithutha, iyajabula, idlile isisuthi. Wonke umuntu weZimbabwe ekade engabonele kusithi zanu p f ubaba uMnangagwa ukuthi edded lirojwa liphiwa i-50 kg yomumbutha liyithelele liyi-3 kumbe liyi-4 liyicuphe liyicuphe bona besidla igolide. So imali yeZimbabwe imali yenu kakhulu. Abantu engibatshelayo, angikhethi loba liyoveti, angikhethi loba ngugogo kumbe ngukhulu, yibo abantu abalwa impi ngesikhathi samabhunu sithatha leli lizwe. Ake lingitshele ukuthi usukisela ngo-8 liholise i-2 kg yethukela, i-2 liters yamafutha, i-50 kg ikalihlephunelana lingogogo elizweni leni elalilwelayo bona besenza. So yinto elabalandela khona le kubomozambique lize bahlalise ezihlalweni ukuthi bezekudli inotho yelizwe elalilwelayo lina liphiwa umumbu njengenkukhu. Kusukisela namhlanje izanu kusukisela ngo-8 yayilehlukanisile bahlali beZimbabwe ukuthi lingafilazwanana, lingazelazwanana. Kodwa namhlanje ilitshengisile ukuthi vuyelelana nini, libambane, ligilizele into eyenzakalayo, yalitshengisela. Ngiyathaba kakhulu okwenziwe izanu, ivusana amakhanda abantu beZimbabwe, lilele kakhulu. Kusukisela namhlanje nje indoda kayikhweza amasoks, ibuphi isicathulo, ibone ukuthi yenzani ngento leyenzekeleyo. Ngakulokhu kukholisa ukuholelwa i-50 kg yemumbu uzaqhubeka ngokuthi phambili ngezana.
Studio 7 ninjani, siyaphila. Ukhona umama nokukhuluma lapho, ukhuluma ngathi khuluma isindebele kodwa isindebele sanga singazwakali kahle, khuluma isishona ngathi ngumshona manje. Lo mama lo ukhuluma iqiniso lo, uze washo wathi yena uyamangala, amandebele siyakhala sithi ye mina ngakwabulala abantu, abantu bagcwele ebhalagwe, abantu bagcwele ebhalagwe. Kodwa ke amandebele akho naphinde abe yiwo futhi alokhu egijima emva kwamnangagwa besithi ye amashona afakwa afaka umnangagwa, amashona afakwa umnangagwa, ye amashona afakwa umnangagwa. Akula ethi akula amashona afakwa umnangagwa, amashona nawakasamfuni umnangagwa. kasa ifuni ZANPF enough. Ama imnanga kulandelwa yithi abantu bamaLesindebele. Mina ngimbona imqinisile kahle lo mama lo. Kuna lapho kukhulunywa khona ngokhetho lo ZANPF YouTube lapho. Kuna bomama abaphuma bekhala bethi bona barijiwe amabizo abo nabantu labo abantu bezana abaphuma bekhala bengamaNdebele bethi barijiwe amabizo abo. Awasaveli ekhethweni. Awasaveli emaphepheni. Barojwa kanjalo ngenxa yani. Angithi barojwa kanjalo ngenxa yokuthi bona bavele bona balandele ZANPF bengabangabantu besindebele njalo futhi okwesibili. Kuvele khona lokhu kurong. Sikuyabona ukuthi abantu besindebele nebaseseningi abasa abalandele ZANPF. Kodwa masijika lapho sibe lokho sukela emashona sithi emashona hey wafake ZANPF 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 tjasithanda. Akulaze emashona afake ZANPF la. Abantu besindebele mabeke beke nje ukuthi beloko bebekhuma amanga. Abantu besindebele the most yabo ibabalandele ZANPF the most yabo. Ngenxa ukuthi bafuna ukudla. Abalandeli ngokuthi bona bafuna ukukhusa oro ini. Balandele ukuthi bafuna ukuyodla lapho beye park ithola izikhundla beyodla. Ngoba uma ifika laphana izanikhiphi izothiyona. Hayi ningamandebele siyamjoyina ubona ukuthi asini abuse sithini sininikeza izikhundla. Sebejika lapho sina sibuye lemuva manje as izanikhiphi asakwa ukukhipha ngenxa yani. Ngenxa ukuthi bona bayini lapho efuna ukuyodla. Abantu mabeke beshele nezanikhiphi. Silwele ibandla lesihluphekela lifana ne-TPC. After that siyazi kahle ukuthi mali ingenile bazodla sokuwrite. Hayi umanje akuse isikhathi sokukhalela ukudla Studio 7. Isikhathi sokuthi sivusile izwi leyo ngiyabona.
Ngibingelele ku Studio 7 ngabe njalo kuphila basakazi kanye labalandeli ngezindawo lapha bakhona. Yee, thina esintwini sakithi sithi sobohla amanyosi. Lapha ngizama ukuthi ngichazele abantu bezanipf ukuthi nanzo ke kawule Joseph Chuma lapha elikhona nabo mama lo bekhuluma kuthange lana ethi beki Beit Bridge beki migwaqo. Kodwa ngithi masilalela inews lana bayakhala ngomgwaqo wasefollows kwehlukene uzowalinganisa wathi ngawuse Harare ngathi uya kwelinye ilizwe mawusiye follows uya kwelinye njalo. So bantu bezanupf lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje phezu kwaloko okuvelayo okuthiwa imali yahuquluzwa lithini ke khona lapho bogawule sicela ukubuza kini njengoba lina laya ezikolo zokuphikisa liyaphikisa lile lisemba phansi lithi konke kuright. So lithini ke manje mase kuvela le documentary ye Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bahuquluze and baphuma anye khona ezandleni zeZANPF lithini ngakho lisalala pho lapha elikhona bantu abadala kumba kusalaleki zeliphonga ukuthi ha okulempondo akufihleke emgodleni sokuphumile nanko ke. So ebantwini bakithi thina esiphansi ku ground force bantu bakithi nanzi iZANPF sokulungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ngabe usayivotela iZANPF senza kanje. Asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi iZANPF akulanto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele isize kakhona iyakuthatha iyakuchaphaza iyazidlela umnotho wasezimbabwe. Hluphekile akuvotelwe elinye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi. Sekelane leZANPF. Ngiyabonga.
Yebo, 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 Studio 7, Studio 7, ninjani, team yonke, ninjani, tungamini, ninjani, nonke nje, yazini, nonke, team yonke, bantu, hayi, siyasibonge nje, masi, izi, idwalwa, indayezu, esiphethunyelwa ku Studio 7. Kwa, ngicabanga nje ukuthi, nje mphosele lamagama, ebantwini bakithi, ukuthi, hayi, indaba lizahlupha, impela, lizahlupha, kade sikhangelani, ndibona ukuthi kwinto kwenzakalayo, laba bantu, bona laba abantu mpela liyakubona nje ukuthi kuyiwa ngaphi laba bantu isigebenga lezo kwenziwani abantu balelinye isikhwapho sekhona kabantu abafuna ukubafaka embusweni kunaba abantu siyasibangale namasibona into esifana naso nalezo sasazi kodwa ngabantu bake bavula amehlo babonje mpela ngoba leli lizwe lapho liyakhona phela siyasesakwazi khangela izimali ezitshontshwayo besisabeka phela lokho besisabeka lokho. Hhayi siyabonga.
Studio 7, Studio 7 ndivuka njani, khuluma lolu mkani osesiganda, cela imfundo irekhodi kodi amli kati abantu bakithi ezimpopi banjani andonke bevotela izani since izani le 40 years ivusa ekazi yatshintsha lutho but yathola umuntu esiyavotela izani. Abantu abanjani kahle kahle bona abavotela izani kahle kahle? Abantu siyahlupheka ngenxa yezani but yathola umuntu onke egiya ngezani. Uzani yini izani
litshona njani Ntunga? Hayi thina siyatshona inhlelo zenu lezi elizenzayo lezingase ngemva kwe-news eziphele zamanini ukuthi likhulume isindebele lesishona kucace kuzwakale kuthatha isikhathi. So zafica ukuthi inhlelo zanu okuningi kwakhona liyaka likhuluma isikhiwa kuphela isindebele lesishona liphonga ukuthi nje cwayibija litshela thina kumbe litshela laba abaphetheya liyenzela bani inhlelo zenu liyenzela thina kumbe liyenzela abaphetheya nxa lisenzela thina yenzanini kube fair. ngapha la ngapha kufanayo isikhathe inkulube yende yakhona leyikhulumayo ngalikhuluma isikhiwa esisikakathe isukundlu
Studio 7 Chris Gande hayi ngiyakubingelela hayi thina ngapha hayi kuright mina ngisebhinga South constituency ePhashu ward hayi ngithanda ukubonga ama-citizens ePhashu ward ngokubambana ibandla le-3C ngokukhetha inkokheli esizifunayo bambene kungela kulwisana hayi twalumbaloko CCC hayi batondeza kuti ni party ijesin party mpati tuli kulumbaloko akambota kwemusindo bantu bakhetha bantu mbali kuyanda kata kweproblemu yachitikana hayi twalumba Phashu ward number 1 excellent akansela wangu wawina ngondale kuyanda ku Phashu ward excellent ndalumba Phashu ward
awu sanibonani sanibonani ku Studio 7 esh alike libalela le audio alike libale nale audio siyezwa kukhulunywa ngamahera ukuthi kuthobhekane lecala lokukhuluma okungayisiqiniso but thina sisuka sizibuza ukuthi kanti abantu abahlala beyenza into engayisiyo ngampama opposition party okanjani asikaze sizwe phela kuthiwa umuntu wezanupf botshiwe obhadaliswe kodwa bona bahlala bengabo good boy yo good girl asazi sicela like lisibuzele kwabezanupf sesidideni
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp Kwezemelika owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence usethiwe uzamele ayethula ubufakazi emthethwandaba udaba olwetheswa owayengumongameli welizwe umnumzana Donald Trump yena ozinikele emapholiseni edolobho leNew York izolo uTrump okhululwe ngemva kokubuzwa ukuthi uyalivuma na icala yena walandula uqhubeke lokhu ethuka umantshi othonisa udaba lwakhe umnumzana Juan Merchan uTrump uthi uMerchan ungenisa izombusazwe kucala lakhe okucubungula loludaba ke sizwe ingxoxo esiqhubhe lomnumzana mkhululi indabambi
lapha kukhanya ipolitiki it's very difficult to extricate ipolitiki from izinto lezi ngenxa yokuthi icala leli lona igenesis yalo kuqala kwalo laqalisa ngenxa yepolitiki waba lecala ngendlela ayevala ngayo udaba ayelweni evalela ipoli ukuthi aze awini so and abantu who brought this to attention ngabantu ababefuna ukuthi yena angasurvive politically ukuba khona lecala nakhanya kwasuka kwabalica ngoba kunje ugqwetha yini ugqwetha wakhe uTrump evela khona eje so kunzima ukuthi city politics ikaziko kodwa ukuthi city directly ubotshelwe ipolitics lapho kungaba nima otherwise ngabe uTed Cruz abantu vele asabehlala mele besejeli labane labo uMarjorie Taylor Greene so angiboni mina ukuthi lento eyiproper
manje khona okwenzakeleyo akusoze kubangele na ukuthi abantu bengamvoteli kukhetho oluzayo
uNetanyahu nampana babotshwa uPrime Minister weIsrael ulamacala kunje nje khathesi uzama ukuthi antshintshe umthetho kodwa ngumuntu layo oweseke waqaliswa watholakala eguilty lokho kuma-appeal yikho esefuna ukutshintsha iSupreme Court ngoba bathi layangene phakathi not only that lakhumbula upresident wabo futhi omunye owe-Israel wabotshwa waphuma ejele ephuma khona so lokhu ukuthi umkhokheli welizwe uma ephambanisile ephule umthetho ngoba no one is above the law and lay demonstration of that lokhu akuqali ukuthi umuntu uzuma nangeyani laye wathwala nzima so lokhu kutshengisela ukuthi kwezinye indawo imithetho iyasebenza okuthi thina kithi abakithi bebele nhloni njengobana bala ngabo gold mafia laba okulabo okathintwa abantu vele abangathintwayo abadlela sandani inotho yelizwe kuyatshengisela ukuba amanye amazwe ayasebenza thina lathi njengabantu sibonke sibele nhloni and ama-leaders ethu lawo abe-held to account
lo ke ngumnumzana mkhululi indabambi ocubungula ezombusazo esixoxelayo ekhona pha kwelemelika Singakugqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba. Isikhathi kodwa asoze senelise ukuthi siliphe inhloko zendaba ukutsho ukubana sesehlukana. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe kweza kusihlwa 7:30 lamhlanje.